Abamabandla ezombusazwe abakade bephume ijumo bekhankasa iZimbabwe yonke bedinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by-elections sebegqibela imikhankaso njengoba sekusele insuku ezine kuphela ukuthi kuvotwe. Abalawula ezokhetho elizweni abeZEC bathi sebelungele ukuphatha lolu khetho njalo konke sokuhlelwe ngendlela belandela isisekelo sombuso ngezokhetho. Umqondisi weZEC wobulawayo umnumzana Innocent Ncube uchaza kabanzi ngokulungiselela ukhetho mhlaka 26 Mbimbitho.
Ama-trainings sesiyenzile from kuma-constituency elections officer right down to lanta siyaqedisa ama-polling officers. Sesideployile lama-tent lapha kuzasebenzela khona abantu leziyana indawo ezingela ama-infrastructure. Sideploye ama-tent sifakile lamapholisa ukuthi asikhangelele lezo ndawo. I-material asikayifaki. Simelele ukuthi final deployment nxa abantu sebekhona lamapholisa sesiyafaka yonke i-material.
Uqhubekele phambili ekhuthaza amabandla ukuba babone ukuthi amabizo alabo abazaqopha ukhetho afika masinya eZEC.
Ithe process esilungile, bonke ama-electoral officers bonke sebekhona, i-training like I said ukuthi sitrainile sa-deploya phose konke kusoku-right. Lama-ballot paper a-right bebewakhangele lama-candidates lama-political parties lamta bebekhona bezowakhangela. Ama-election agents ama-political party aku-process yokuletha abakhuthaza ukuthi ama-candidates ama-election agents awahambise ku-Mrs. Kupe ongu-DO bahambise kulesikhathi athi ngama-last minute ukwenzela ukuthi bathole ukuphathiswa.
Onqintisa kukhetho edinga ukumela ibandla le-CCC esigabeni senkulumane edalele ephalamende umnumzana Phulu kucaca uthi baphakathi kokulungisisa konke okufunwa ngabeZEC.
Kwathi sisazama ukulungisa amaphepha akhona wonke kule administration yokulenge esayenza. So ukukampeyina sesikampeyinile sesikhangelele lathi ukuthi siyengena kukhetho mhlaka 26. So kathi sesigijima ngapha ukubona ukuthi izinto zethu zonke zimi ngendlela. Indaba yama-election agents phezu kwayo ubona sesiqeda ukuwadeploya. So sisafayela amaphepha akhona. Okwakathesi nje hhayi besingakaboni uhlupho ngoba sikaqeda. Into esiyibonileyo nje ukuthi baphuzile ukuseta up amatende abo ama-resources abo nganaphuzile ukubuya. So lawo baphuzile-ke ukwenza izinto.
Ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi akalansolo ngokusebenza kweZEC.
Amalungiselelo ahambe kuhle, sesiyenzile konke okudingakalayo ukubana sikhankase sikhangele ukubana kuze aba le-election elokuthula njalo lokungesikhiwa free and fair njalo sikhangelele unqoba futhi. Kulanto engathi ngiyalusola ume ngiyaluncoma okusalayo yilona iZEC kumele yenze umsebenzi wayo and ngibona ngathi bayazama ukwenza umsebenzi wabo bayazama ukuphanjaniswa futhi ngabantu abaningi nengabangafuni ukubana into le ihambe kuhle. Kodwa kwakathesi besibona ngathi umsebenzi wabo abawenzayo muhle njalo kumele siwusupporte siwuncome. Asihambeni singabi lovalo singakangeni ebhokisini.
Mhlaka 26 Mbimbitho izwe liya kukhetho libuyisela inkokheli zekhansili lezedalele ephalamende ezaxotshiswa ezikhundleni ngendaba zokudonselana kumabandla aphikisayo. Ngasikhathi sinye abekhomishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission phezu kokuqondisa lolu khetho bathi bathanda ukwazisa uZulu ukuthi lokhu beqhubeka ngolunye uhlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota olovota registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho lomnyaka ozayo oka 2023. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.